Ngafunda ukuzithuthukisa. Bathi ngesikhathi imeli ithola uzibuse, kwakungakayakhiwa njengalokho esiyikho namuhla. Bathi besuka lapho bahle bakhuluma bona ukuthi sibakhangele i-development, balungisa, bakha amadolobho, balungisa imigwaqo, benzani. Yikho kumele sikufunde ezimbabweni ukuthi kumele ilizwe lithuthuke, abantu bethole okungenza impilo ibe ngcono.
Kodwa konke kolokhu nxa sikukhangele kuqalisa ngaphi ukuze ukuthi kube le ntuthuko elizweni?
Kuqalisa ebakhokheleni. Yabona seMelika lapho bathi bethole izivusi, abakhokheli babo banoGeorge Washington babe lo mbono. Umbono wabo wangasuka ukuthi benothe bona bethuquluze umnotho wonke ube ngowabo. Umbono wabo wawukuthi ilizwe lonke lithuthuke, yikho bapha izabelo abazothi ngama-states lapho, bazipha amandla ama-states wonke lawo ale mthetho yabo ayazigavena nxa singasebenzisa lolo limi. Okuyinto okufanele sifunde ngale Zimbabwe ukuthi izwele lami ukuze lithuthuke, kasinike izabelo amandla, isabelo lesabelo sizithuthukise sodwa.
Kodwa nxa sikhangela njalo siyabona ukuthi ilizwe leMelika lalo likhukukhona elibhekana lakho, okunjengokungavumeli abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazehlala khonapha, njengakhonokho okwenzakala ngaphansi kukahulumende kamnumzana uDonald Trump. So-ke ungathini nxa ukuthi kunjalo kwezokukhuluma nje khonapho ngeZimbabwe?
Iyabona ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe babuya bele sesingathi ngama-skills atshiyeneyo tshiyeneyo, ukhalipho okutshiyeneyo tshiyeneyo, okwenza ukuthi iMelika ibe yikhonokho eyikho lamhla ngabantu abavela kwamanye amazwe. Yikho kufana lakhonokho eZimbabwe, yona iZimbabwe layo kuzithuthuke ngesikhathi sikaSmith kwakunabantu beMalawi, kunabantu beZambia, babuya bonke, nabantu beMozambique babuya bonke basebenza kunye bazithuthukisa. Osokusenzeka nguDonald Trump yikho kuzabulala ilizwe, ngoba ungaqala ukufuna khona abavela endaweni enje asibafuni, abavela endaweni enje asibafuni. Uzekela ukuthi abantu bonamanade benembono ekhaliphileyo bagcina bengasabuyanga, abanye bakhona bayagcina sebesukile, sebevaleka, sebehamba. So lolu nyawo esesinyathela ngalo lolu ngaphansi kukaTrump lunyawo olubi kakhulu.
Kodwa kuyalungiseka yini khonokho?
Yikho kuhle ngeMelika, angisho kuyavotwa kathe sikhonapha ngoNovemba, kuzokuthi futhi ngeminyaka elandelayo ngo-2020 lapha kuyavotelwa futhi upresident. Bakulungisa ngokuvota, sonke isikhathi kuphela bayagijima bevote, kulungisa kwakhona.